sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Nhlangula 2017 ngu Chris Gande. Uxolo umlamhla ngumhlaka 1 Ntulikazi 2017 endabeni zethu lamhlanje. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda.
Hhayi kuba lindebele ayisonto esingathi iyahlupha, kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba, sixoxa lomphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube. Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans inanza ilanga lokufa kukamnumzana Joshua Mkabuko Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda. Umoyo wazise ukuthi uzangena kukhetho ngolwesine eHarare. Lokhu sekudale imbono ehlukeneyo kuZulu. Ukuhlaziya amathuba kamoyo kukhetho, sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Isikhathi sakhona angibona ngathi asisekho. Ngazama kodwa ngibona ngathi kuzakubazisa.
Bakhona abanye abathi amathuba akhe awamaningi ngenxa yokuthi ubonakala njengomuntu ovela esigabeni seMandebele.
Abakhona bangatsho njalo nje ngokuthi ngoba uvela esigabeni, kodwa abantu vele sebedine ngombuso kweZANU-PF. Bengabona bengaze bezwe umuntu odinga ivangeli elijene leZANU-PF elibancedayo. Lokho ukuthi vele eMandebeleni akungaba kuyinto eqakathekileyo, kodwa okwakhathesi angiboni ukuthi ingamphazamisa.
Khona emakhaya ubona ngani ngumuntu ozamukeleka yini kakhulu sikhangela khona le kubomashonaland?
Ya, inkinga yakhona phela njengoba ngisitshaze ajuze ithuba lokuthi abahlale phansi labo bamazi bamuvotele bona bevele bekwazi ukuthi ye uphuma eMandebeleni. Hhayi kuba lindebele ayisonto esingathi iyahlupha, kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle bathi kuhle kungahlupha kancane.
Kodwa ke nxa sikhangela ke isimo sakhe ukuba nguye kwakhe lokuthi lokho kuthiwa ngesilungu ngama-qualifications, ungathi uyenelisa na ukuba ngumongameli oqotho?
Yena njengomuntu nje njenge-professional umuntu ama-qualifications ye engaba engumuntu ongaba ngumongameli oyiqiniso, kodwa ukuba i-political leader kulezi izinto eziningi ezidingakalayo especially eZimbabwe, i-charisma angibona ngathi ingathi ilutshwane. So awusozi umlinganisele Morgan Tsvangirai kumbe lo Wesley Ncube kumbe lo Robert Mugabe. So ngibona ngathi i-charisma khona yike ingamhlupha nje ukuze abe ngumuntu ojayelwa ngabantu.
Abanye njalo bathi uZulu Mathupha kangeke amemukela ngoba ngumuntu okhanya efunde kakhulu njalo ekhuluma ulimi abangasoze benelise ukuluzwa.
Ya, phela asinge sikhume ngokufunda ngoba lo Mgabela anti ufundile. Labo Ncube bafundile ivele ipolitics yabantu eZimbabwe vele ngabantu abafundileyo. Kodwa kusobala ukuthi nxa esengena endimeni uzafanele asebenze labantu abakwazi ukuthi baguqule indlela akhuluma ngayo ukwenzela ukuthi abantu bamuzwisise. Inkinga khathesi njengoba ngithitsho mina futhi ukuthi enxa into ye-charisma yiwe ngabe ishotile, kodwa ukuba ngumuntu ofundileyo akutsho ukuthi uyabe sesebenza labantu nje abakwanti babe bekwazi ukuthi akhulume i-language ezwakala ngabantu uZulu jikelele.
Hello ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ivandla elithi limela izifiso zikaZulu wesigaba semandebeleni ele Alliance for National Salvation iAnswer elasungulwa kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula lithi liyemukelwa esigabeni lesi. Sixoxe lomkhokheli walo umnumzana Moses Mzilandlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwabantu bakithi abahlala kwamanye amazwe o-South Africa labo Botswana abangavotiyo ngoba baningi babaningi khona ngani. Yini udaba oludalwe izanu ukubandlululwa nje kwabantu bemathebeleleni ukuthi thina abantu bemathebeleleni kabalingani labantu bemashangalele ngenxa yokuthi kuthiwa kuna abantu bemathebeleleni balishwana. Khonokho sifuna ukuthi sikulungise njalo kungasifihlwa kukhulunywe, asifuni ukungunguza sikhulumelele okuvela emakhwapheni. Sifuna ukuthi kukhulunywe nalokho uNkulunkulu ilizwe leli alibuse ngoba thina sivumele ukuthi sibusa kodwa nanzi izinto zethu esifuna zilungise.
Ungasitshela ukuthi ibandla le-Answer lona lizangena njani kukhetho, lizancintisa yini ukuba lo mongameli welizwe?
Ama-councillors certainly ngoba kulapho esimele ukuthi sigxile khona ukuthi sifuna ukuncintisa ngoba i-council, i-council yi-local government. Esibili into leyo abantu ama-MP laba ababona ukuhlukumezeka kwabantu emathebeleni baqamba amanga ukuthi sizalikhulumela eHarare. Mina okweminyaka eyi-13 ngiseparliament abantu bakithi engakhuluma iqiniso ukuthi engababonayo ezimisele ukukhuluma indawo imali ithebeleni balutshwana okunye okumangalisayo. Iningi ngabantu nje abalanda ukuthi siyehlala sikelwa ngamakhokheli balawo mabandla esiwamelayo kumbe izanu PF kumbe i-MTC kumbe i-MTCP sitshela ukuthi sikhini bengakhuluma indaba zemathebeleni. Nxa ukhuluma indaba zemathebeleni baphuma bangazathi bayachima bahambe kokuphela mabayinafishwala bengabantu bemathebeleni. So sithi thina kulapha futhi esigxile khona ukuthi ekumeleni abantu bemathebeleni beparliament kuthi akumele ukuthi kube umuntu ozimiseleyo ukuthi uzaqhuba uhlelo lwemathebeleni njalo ilizwi lethu lizwakale. Ku-presidential election sisayiqukuqana leyo ukuthi kuza kushoni kuza kusho ukuthi xa sihlangane nabanye kwavunyelwana ukuthi umuntu ozarepresenta i-opposition kube ngubani.
Ibandla le-Answer selele nyanga ezimbalwa lasungulwa ungathi usekelo lumi njani nxa likhangele lina ikakhulu abalamakhadi ebandla?
Umbuza ngosekelo baba olukhona emphakathini wakithi emathebeleni. Into yakithi kayidingi kuphumputhwa ngoba isegcekeni. Usekelo esilawo okwakuqala abantu bathi likhuluma izinto ezivele ezimqoka empilweni zethu ngoba into lezi zisenhliziyweni zethu sizibonile siyazibona. Kasizo zinto zingazazidojiwe zabunjwa njengazathi kumbe ngamazakhwa. Izinto eziliqinise eziphilayo ezihambayo indubo lezi ezikhuluma ngazo emathebeleni.
Liyayenza yini imbuthano yamarali?
Asikenzi imbuthano yamarali, sisahamba ngezindlu singena ama-house meetings baba.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzilandlovu okhokhela ibandla le-Alliance for National Salvation kumbe Answer ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans Association lamhlanje yenze umbuthano wokunanza ukufa kukamnumzana Joshua Nkomo owafa mhlakazi 1 Ntulikazi 1999. Leli bandla belinanza abahlukuluzwa kwezombusazwe labambanisa lokufa kukamuyi umnumzana Nkomo. Sixoxe lelunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association umnumzana Sweden Chirowoza.
Unkomo na abevave khuluma babona ukuthi nguye unumber one victim e-political violence. Nguye lenhlanganiso ezaphu yikwabantu abahlangana lo mbhuqazwe. Lokho kugoqela abanye abantu vele abaningi abavele bengelandaba le bezaphu kodwa besela nje ukuthi ngabantu besiNdebeleni. So ilanga lika-2017 ilanga leva bayibiza bethi yivade ngoba 2017-2008 ililanga lapho okwafa khona abantu abaningi ababesupporta abasekela inhlanganiso ye-MDCT ekhokhelwa umbaba uMorgan Tsansa. So ngathi kunyaka lo 2017 iva ithe yona no asobe sibe lesikhumbuzo mhla ka-27 isikhumbuzo zethu siyaba khona mhla ka-1 July. So kuqela namanye amaziting aza buya enikeza ukuthi amaqit campus sibonakaliso nje esokuthi hayi sisonke kumbangazi sibonakaliso senyembezi esokuthi hayi maZimbabwe sindawonye njalo abantu kumele babambane.
Lona ibandla okugoqela umongameli ulithatha njani leli langa
isikhulumi ngathi osekela isikhulumi se into esikwazi khona ukuthi ubaba uMogoeni mina ukhiphe imali ukuthi sibungise esingathi ama tombstone endaweni yeBuhera.
Alo ke ngumnumzana Sweden Chirota isiphatha amandla senhlanganiso ye MDCT Veterans Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala kuvembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama unguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngiseGwanda lapho okwenzakale khona isiga esichiye abantu bebambe owangaphansi. Kulojaha oleminyaka engamachumi amabili lambili ogama lakhe nguHonest Moyo. Oqume umuntu wamsika waquma ikhanda waquma lamaphambili wamngcwaba wathatha ke akuqubileyo khonoko wakugcina endlini efuna ukukuthengisa. Yilesakhamuzi lamhlanje ubaba uThandeko Zinti Mkandla. Ngiyalamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo labalaleli linjani.
Hayi siyaphila ngilethemba labalaleli baphilile kodwa bamangele ngiyazi ngesiga esenzakale kini lesi kuhamba njani.
Leyo iyo into okhwe insinda baphendula into icabadala ingoqalini into engakhulumekiyo engaphendulekiyo ebantwini kwenzakele sibili ujaha lo njengoba usumbethe ngegama ukubana owabe ngemawane eGaranyemba okuthiwa yena uthi wafika umuntu lo owayevele ezihlalela egangeni engathi uphambeni engathi kahlangana kuhle ekhanda uthi wamica etshayiwe esipile yena waseqhuma-ke ikhanda njobuthilo lamaphambili esithi weza ndoda thize eshabhane ezishabane isithi angaqhuma lokho uza kwenza imali eqatha kakhulu engaba ngange akhulu nathi mina inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000 yikho ke okumenzi ukuthi nxa esithwe yena uthi yikho okumfuqile khona lokhu engumntwana emncane kangako okumenzi ukuthi aze enze isiga somhlolo esizithangisuzwe lokhu ebekwadabuka umhlaba bambe umuntu umficesile ungamdobha engathi lathi abadala siyabaleka yebiza abanye umhlola phela lowo.
Imvelaphi yakhe elujaha baba Mkandla mhlawumbe indlela akhuliswa ngayo ingaba ibe yiyo na ebangele lokhu mhlawumbe ngumntwana ongakhuliswanga kuhle?
Kungaba njalo kubuye kungabi njalo ngoba abantwana bakulezi nsuku njengoba sisitsho umfana 22 years usadophuma esikolo kungenzakala ukuthi engxenye wakhulela kogogo njengoba inzwabethi itsho njani ukuthi wakhulela kogogo. Engxenye isandla sikagogo sasibuthakathaka kakhulu kuye engazange amkhalimele kangako mhlawumbe waswela ilizwi lesilisa ngoba ilizwi likababa labekhaya liyaswelakala sibule ukuthi-ke likhwaze lanxa engatshawanga kodwa-ke likhwaze aphaka endleleni. Kodwa ngabe sengisithi njengoba ube ngathi usesebenzi ukwelusa inkomo zabantu uthi ukuthi kukhona laye azifundise khona kumbe avume ukuthi akufundiswe ngabanye laba kade ehlangana labo. Ngithe ngizwa ngandlebenye engathi kukhanya umfana lo kube vele engumbhemi wensango. Insango ngingazake ngithi kulo mntwana ozifunda egumeni insango uyabe zifunda uboso wabo khona ngale lo ngibone ngathi mina uvele yena engxenye wazixhwalela nje ngoba siyabala lapha le maphepheni ukuthi kuvele ukhanya nyaka enye ngenyanga kaNhlangula ngoJuni waphose waphephuluze omunye bekhona uthi ude vele lo ulakho okumhleliyo okumenza enze izinto zivila kangaka.
Isigaba salumfana kuyini kahle kahle esimele sikwenze ngehlazo elinje?
nxa kwehle into enje imvama ukuthi leso naleso sigaba sizaphatha udaba olunje ngendlela ezijiniyo kodwa njengoba lapha kulento enjengokuthi umfana lo kuzwakala ukuthi angithi ikhanda likamuyilo wayeligilela komakhelwane emzimba abanye abantu ayikhona la kwabo ngakho labo olapho kwagilelwa khona ikhanda lelo kumele bageziswe bahlanjululwe ngobana ngesintu kuba ngumnyama ukwenzela ukuthi kuhlaliswane kahle le moya le engabe ikhona inqatshelwe ingazi yacina isiba luzimu mhlawumbe kubanini muzi bonabo lapha ikhanda eligelelwe khona kanti lezakhamizi ziyahlala inkunzi ingahlala inkundla kukhulunyiswane kuboniswane njengoba ngisitho ukuthi abantu babambe izinto lezendlela ezijeniye kodwa okusalayo ukuthi kumele abantu bahlangane bakuhluzisise lokho okuyinto
hhayi siyabonga baba umkandla bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
thanks kuma siyabonga
umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi isekwanda besilayeke kuhlelo lwezemaphandleni olivalelisayo nguntungameli Nkomo
kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Chinga Dube umphathintambo wezabalwa impi yenkululeko.
Hayi umajoko wethu kuzakala ngabe yimpembe ijwayelekile ukuqalisa ukukampeyina ukuthi abantu amabandla lalowo lalowo itshela abantu ukuthi lona lihlukumezelane ande njalo kuyajali umumo okhona yinto ekhona nje ekuxokozela ukuba khona amazwe wonke umakuyabalokhwini
ye sizwa kuthiwa like lahlala phansi lo mongameli Mugabe likhuluma ngodaba lokubana like lathi lina kudingwe ozamela
hayi azange sihlale phansi semina sikhulumezezileyo enkokheli enkeli ukuthi hhayi into kade ngikhuluma ngayo ayenzi kumele sibekele i-concrete yezakhetha umuntu ongamlandela uma eseceda umsebenzi wakhe asikwazi lapho kuyavela bebe sikhathia aqedi i-congress izakuthi ukuthi ubani ozamlandela
kodwa sebekhona abathi kuthiwa kumele uxotshwe ebandleni wena uthini ngalokho
funa lalo kule-opinion yakhe uthi ayiphethisanga muntu ayiphethisanga abandla ayiphethisanga umongameli so lokho nje kukabe sezuze into ekumayekade besezweni yakhe uthi awa ugxolile lapha umengasebenzisa lokho angaqoti imisebenzi abakhona abangodansiwe abazodansiwe onokuthi khonapho khona ingayisike ukuthi umuntu wakhona uzazuza lutho iba zokuphuka uba njengenyoka elukuyasozimuzi so nabantu abanjalo ayiyihluthi ngabo uma ngikhothwa ngingaqothelwa kodwa ayikhona ukuthi ngikhulume enye into ezingekephambanisele okunyumuntu
kahle kahle khona kuliqiniso na ukubana bakhona abakuhlangothi oluthiwa lona yi-G40 yibo abathi lina lisuke
ngiyakuzwa nje mathethe ngiyele ngiyutho ukuthi lo umuntu kuthiwa yi-G40 lo yini yena yezinto lezi akulamabala atshengisa ukuthi lo umuntu yilokho okuzwa nje ngokukhuluna ngale mithi
khona-ke ukuthi nxa sesiya kukhetho oluzayo lizakumela njalo yini imakhokhoba ukuthi likhethwe njalo
ye abathi bengikhethiukuthiubambeni phela kuyakhethwa futhi awuphoke ungena nje ukuthi uyafisa kulendlela yokuthi abantu bakukhethe iphenduleke oyamekmakhokhoba kodwa nothi makhokhoba kuthenaa iqito fuyokusimela uma abantu bakhona besithi hhayi bakhethe ukuthi ayisikuthi uba ukuthi yakuwofunayo
manje nxa sikhangela isigaba singathi thina bona abantu belokhu besakufuna yini ukuthi ube ngummeli wabo edalela ephalamende
ukuz
Hayi isibongile kakhulu ube lelanga elihle ba. Lo ke bekungumnomzana Tshinga Dube umphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com la ku Facebook kukhasi lethu le VOA Indebele. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyanamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosikazi Anna Phiri oyinhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS. I-Asikhulumeni Nkulumane District Support Group kobulawayo. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho iqhuba njani umsebenzi kulezi nsuku? Bayeza abesifazana ngobuningi babo.
Uza ku-support group bayeza. Kodwa uzathola ukuthi ababuye this week siyabuya abanye. Next week kubuya abanye. Next week kube kulokho kusenza njalo. Njoba nimpilo inzima. Iningi labo kabasebenzi. Labo baba bakhona kabasebenzi. So kwamanye amaviki bake begijime bezamazama ukuthi bahlanganise lapha lalaphana ukuze bathole ukudla ngekhaya. Suku zonke vele omama baningi. Kodwa silabo baba sibili abazinikele ukuthi hayi support group impilo yami. Ozizwa sibili ukuthi nxa ngindovile namhla ngikhona engikhuthileyo. Akhona kanjalo endleni besokusiba labanye nje abaphonti kumbe nginyanga abuye ka-1 kumbe ka-2.
Kukhanya sokungcono yini kulezi nsuku ukuthi abantu abasesabo kuyahlola igazi kanye lokuchaza isimo sabo?
Silokhu sisehle labantu ku-community abayisabayo ukuthesta igazi. Ungamtshela ngokuthesta o-cervical cancer le kunye konke o-sugar diabetes labo umuze umuntu ekhululekile sibe ukuthi hayi ngifuna ukuthesta. Kodwa nxa sokufika ukuthi kuthesta igazi for HIV abaningi omunye amuzwe sithi mina khona ukuthi ngibe kwazi nje kuphela kuzahleka imbulala.
Kuyini elikufundisa abantu kuma-support group la ukwenzela ukuthi nxa ekhona olaleleyo ohlezi ezithulele nje le gcikwane lakhe la engafuni ukuthi abuye azothola uncedo?
Khona ikakhulu yikuthi umuntu angathesta HIV uhla abone ngani impilo yakhe usezavuka kumbe ufile kumbe usezavula kumbe seza kuba njani. Kuhle ukuba kwazi isimo sakho sejazi ngoba kuyakupha ithuba lokuthi ulungiselele ikusasa yakho. Nxa ngisithi ulungiselele angitsho ukulungiselela ukufa. Siyabe sikhangelela ukuthi manage igciwane lona lelo labe lehle emzimbeni ngokudla kuhle, ngokuvikela emacansini, ukumanage i-stress, ngokuziphilela nje kuhle, health exercise. Kumele ungengezeleli, ungatholi new infection njalo lawe ungaphi omunye umuntu.
Lilabo yini abantwana emhlanganweni?
After maybe 2-3 months kuba le-workshop yama-adolescents. Siyabe siwazi ukuthi laphana lalaphana lalaphana kulomntwana onjalo. Siyabathumela kuma-workshop anjalo ukuthi bayifunde.
Uyisibonelo njalo uyatshela abantu ngesakho isimo lokuthi lawe ulwisana njani laleli gcikwane?
Mina ngiyisibonelo ngokuthi ngithe ngithestileyo ngaphuma publicly ngatshela izihlobo zami zonke ziyazi ngesimo sami. Community omathelwane bayazi njalo lapha engikhona ngiyanika information about HIV and AIDS. Owawuvele uplanile ukukwenza empilweni uyakwenza uzuzisele inatural death ngoba iHIV uyakwanisa ukuyicontrol. Ayifani leminye imikhuhlane njengeke ngayiqamba ngoba ngingayiqamba sokuyi-stigma leso sokuthi sengidiscriminate imikhuhlane yabanye. But sileminye ama-infections ukuthi ungaba lawo loba ufunwa kunzima ukuthi uwucontrol. But i-HIV uyayicontrol.
Umkakho layo wazwisisa ukuthi uphila legcikwane.
Wakuzwisisa kodwa ngenxa yakhona lokho esikutsho ukuthi obaba kabasukumeli masinya. Yena wasukuma sokuleyithi sikhuluma ngomuntu ongasekhozi.
Kodwa abantwana baphilile.
Bonke baphilile njalo bonke bengufo abantu abambathesa their HIV negative.
Bazwisisa isimo sakho.
Bazwisisa kakhulu njalo bayasupporta sibili ukuthi bayangizwisisa. Njalo lanxa ngingethi namhla kumbe ikhanda lami libuhlungu uzazwa bethi mama gijimele esibhedlela. Njalo kabangenyani, kabangeyisi, bayangihlonipha.
Ye kanye labakwenuzala.
Kakhulu bayakwazi vele mina ngizanga ngifihlele kumbe ichurch kumbe ngaphi. Ngoba ngiyangithi mina iHIV ngeke ngibe lenhloni ngayo ngoba ngizanga ngingene esitolo ngayidobhela ibasket ukuthi ngiyibhadalele ukuthi ngifuna lokhu kodwa ngavuka kuyinto engilayo.
Okokugcina ubathiyela liphi ilizwi abanye abenkulumane khona ngapho?
Mina engingabatshela khona yikuthi nxa uthethile iHIV positive kakhulu uya kuba kuhle ukuthi uhlanganyele labanye abaphila isimo esinjengesakho wenzela ukuthi umthwalo ube lula lapho kuyabe kunzima khona ungazwisisi information uyithola masinya loncedo luthola masinya thina sihlangana enkulumani hall every Friday ngo-4 kuya ku-6 o'clock.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Anna Kire, isiphathamandla senhlanganiso AA. Asikhulumeni inkulumane District Support Group. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Izolo bekulombuthano omkhulu kakhulu kobulawayo oyebulawayo Arts Award lapho kade kuphiwa khona izicoco zabakumdlalo yokulibazisa uZulu okugoqela abaculayo. Omunye umculi layo othole isicoco nguCooksman. UCooksman ke kasizweni enye ingoma zakhe ethi yona Vumelani Sangoma. Sithayela ihlombe kube bonke abathole izicoco kumdlalo omkhulu, umbuthano omkhulu wakobulawayo ibulawayo Arts Awards. Singakagqibike uhlelo lwethu lanamhlanje ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.